sibambane lebandla esisebenzisana nalo abase eLondon eEngland, ubishop wabo okhona ngale izolo mhlaka 24 sivukele eKami Maximum Prison, lapho esipheke khona saba le lunch eChristmas lamantu ababotshiweyo ama-inmates angu 700. Namhlanje mhlaka 25 ngelanga leChristmas enkonzweni yethu sibambane lenhlanganiso yeScripture Union labantwana laba abahlala ezitaladeni, sibe sile lunch labo futhi sivela khona manje besibaseba sibaphekela, saba lesikhathi esihle kakhulu. Kwahlatshelelwa labo abanye bangkhona babuya batshengisa ama-skills abo, batshaya amapiano, waba mnandi kwabanjiyana. Silabo sikhumbula ilanga leKhisimusi ukuthi uJesu wazalwa, njalo uNkulunkulu wabonakalisa uthando. So-ke nathi njengamakholwa besibonakalisa uthando kwabanye bethu, kakhulu laba sebekuhluphekeni njengalaba abase-ententi longona. Sithole kulabanye abantu oba umuntu ole-6-7 years esejele ongazake avakatshele ngitsho layisihlobo, kube kuthinta kakhulu enhliziyweni makade silabo bathi bajabule kakhulu. Evele injongo yethu bekukuyabakhuleka lokukhulekela lokuba khansela, sibanika lokho okuthiwa ngasilungisa eco-social support.
Sinjani isimo salabo abasemajele kanye labantwana laba abahlala ezitaladini?
Uyabona ukuthi uhulumende uyazama ngalokho alakho, kodwa kakufani lamajele amanye awamanye amazwe njengako-South Africa. Kodwa kungani kulo mehluko nje, ikakhulu isimo sokukhululeka, ba-traumatized abanye bakhona. Indabanye bakhona ngabantu othi nxa usuzuze ukuthi umuntu lowo khonapho uyafika nje kodwa kalacala, uyabe bothiswe ngabantu abale mali. So abantu bakhona abanjalo baze uyababona ukuthi ubadabukile basebuhlungwini. Bese kusithi laba abahlutwana abahlala esitridini, abanye bakhona basinhlanganiso leScripture Union iyabathatha ibakhiphe esitridini ibahambise ezikolo, babuyele esikolo. Abanye nje bese ngile bendi labo, mina phela ngiyadlala ezamacaco, mina ngidlala ipiano, abunye layo dlala eceleni ngale sihlabelela. Engikholelwa ukuthi inhlanganiso leScripture Union nxa ingaphathiswana layo ingancedisa abaningi kakhulu abantwana, baba-rehabilitate, babahambise esikolo, abanye bababisele kubazali. Okungumsebenzi okufuza ukuthi ngabe sonke njenge-society siyaweza ukuphathisana nabaswelayo nabahluphekayo.